eqinisweni ukuthi ama votes lowa angazavalwe kutsha kungatholakala okuphambanisekileyo lapha nalapha kodwa akusoze kube ngama votes amaneni aguqula la avele esekhokhela kathesi akula lokho kuthiwa yi fraud engaba khona sibilo ngayibuthelela lapha izigcwala ibhakede ngibona ngathi ikwenza nje ukuthi kugcwaliswe nje izifiso zonezo zokuthi akuhambanga kuhle yakufanele ukuthi kukhangelwe ukuthi kunjani ngoba laba abayibo abakade bekhangela ngamavotes esingathi thina ngo Secretary of State abayibo abaresponsible ngokuthi nxa amavotes ebalwa bakhangela bavele batsho bathi akulalutho olukhona olukhanya lwenza ukuthi uphetho lokubalwa kungahambi kuhle.
Sibone inkulungwane lenkulungwane zabantu zingena ezitaladeni edolobheni le-Washington DC zitshengisa usekelo kumongameli Trump. Ubona ungani baningi kakhulu yini ababona ungani ukhetho lwaqilibezele?
Lami mbabonile sibili kodwa ke bebona belungiselela bebengathi bathi bona i-million man march eza kuba khona laphana e-Washington DC kodwa nxa bengikhangela hayi ngibone nje kulihlekalana lama thousand abantu akade bekhona ngibona ngathi labo balungiselela i-march yakhona ingathi behlule abantu kabasaphumanga ezindlini ngobuningi babo njengokulungisa kwabo phakathi kweviki bebejojozela lapho besithi kuzaba labantu abayi-1 million abazabuthana laphana e-Washington. Hayi mina ngibona njengathi ikukhahlela kwedonki efayo nje ibhiza nxa selisifa liyaraharaha angiboni sibili ukuthi kulabantu abaningi abadlula laba abavotela ukuthi kube le nguquko abadlula abangedlulwa yilaba abaphikisayo abathi ukhetho lwatshontshwa. Ngibona ngathi laba abathi ukhetho lulungile baningi ukwedlula laba abathi ukhetho lwatshontshwa.